kube le delegation kumbe iqula labantu elikhokhelwa ngubaba uMathi ongu-chairperson we-district ye-Johannesburg. Sifike sakhulumisana lemuli labangane lezihlobo lathi saba lokuncane siphathisa ngakho lanxa isimo sinzima. Ibandla lincedise ngemali engange-R6,000 okwanamhlanje, kodwa kuyukuthi lokhu kusuka le mizamo yokuthi kuqhutheke kusenza engathi i-fundraising kumbe ukudinga imali ukuze kuyingezelelwe ngokomsebenzi. Siyawazi ukuthi ukuletha umuntu osethule osuka layo elizibeni njengeGoli kuthatha imali eningi okunganani. So siyabonga abafowethu abaseGoli ngegesta eliyabayenzileyo yokuthi belule isandla bancedise. Lokho kusaqhubeka kusadingadinga, sikhuthaza njalo ukuba labanye abafowethu abakhona eGoli lanxa bengasomalunga ebandla lethu bancedise, ngoba silahlekile sonke njengabantwana beZimbabwe. Aso nto yephathi, aso nto ngabani, into yethu sonke njengabantwana beZimbabwe. Isihlukule esenzakeleyo siyasibona ukuthi wonke umuntu bakithi aphatheke entweni le, kuncedise imufi, umufi abuye ekhaya.
Manje lusakhona yini ni olunye uncedo elikhangelele ukuthi luye phathisa imuli yakonyati?
Njoba sengishilo msakazi ukuba ingcebethu lokho ivuliwe ukuba abantu baphosele bancedise, lathi kasimanga ukuzama ukukhankasa ebantwini ukuba bakithi asincediseni ngalokho sokwehlile, kwehlele thina sodwa. So into yemuli yakonyati kuphela ngokwethu sonke njengabantwana beZimbabwe. Abafowethu abaphuma besiye eGoli baphunyiswa ngumumo okhona elizweni lethu leli, kodwa besiyafika khongale sebesiyaphathwa njengenyamazana. Ungabukela amavidiyo lamampikisha okufa kwamfowethu uNyathi, kuhlungu kakhulu ukuba bakithi abantwana bephuma elizweni labo besiyaphathwa ngaleyana indlela kwelinye ilizwe ngenxa yokwehluleka ukubusa kwebandla leli likhona leZANU-PF. Ukufa kukaNyathi kusezandleni zeZANU-PF, izandla zeZANU-PF zilegazi likaNyathi. Labanye inkulungwane eziningi kakhulu engingazibalisa ngazigqida, abantwana beZimbabwe abahleli khona phela izweni, labanye abahleli phandle ngenxa yokuhlinika kwelizwe ngombuso weZANU-PF. Dolokhu esizama ukuyidinga njengoba ngisitsho, njalo sesilungiselele ukuba mhlawu umsebenzi sesizwe imuli ithi umsebenzi ukhona ngomgqibelo wonalozayo. Siphatheke kakhulu lathi ngokuba khona, sikhale silabo sibaduduza njengemuli ukuba hayi akwehlanga kungehlanga langalezi nkathazo. Asichithekile, asichithekile, sizama le muli njengebandla le-CCC sikhale labo njengoba sivele sinibandla lezakhamizi, ibandla labantwana balapha eZimbabwe. Kuhlungu ngendlela yesabekayo. Sizaqhubeka sazisa mhlawumbe olunye uncedo lesizwe oluyabe lutholakele kube luphathise emulini yakonyati.